unkosikazi kabhuti wasebaphendule batshela ukuthi hayi ngala sasizela lokuthi ngabe ngingaphi njalo uthe qhubeka esisho ukuthi imibuzo yakhona leyo lifuna ikokhisane ngayo iminjana lingeke lasitshela bathi imibuzo yakhona ifuna mina mathupha ababonisa isithupha sakhe wala wathi kudala amaphoyisa efika endlini laphana bahlukumeza hayi behlulana ke nje kanti kunsuku ezidluleyo futhi kuke wafika abanye abasayinise umnewethu engumlandelayo i-afidavit ukuthi kavume ukuthi sizalwa sonke ungumfowethu kodwa kangihlali khona ngale ndlini ephumula so ke abemuli yami bakhathazekile ngaleso senzakalo ngemva kokubana mhlaka 10 kamashi endlini entumbani kimi bafika behlomile bephelele amasosha lamapholisa labanye ababengekho ku-uniform okwakusobala ukuthi babelande ukuzongikidnapha kumbe ukuzongibulala siyezwa futhi ukuthi bayabhoda kubomakhelwane befuna ukuzwisisa ukuthi kambe ngabe ngiyabonakala yini entumbani lasephumula north ukuthi bethathise umoyana kanti okunye futhi engunanzelayo ukuthi laba ubethuswe ukuthi ivike elipheleleyo ngiye ngavela ebadaleni ekhaya esigabeni sakithi eGwandavele kubahlukumezile mhlawumbe ukuthi bebone ukuthi ngiyaqhubeka ngisenza ama-programs ami
manje ubona ungani uzahlala ulokhu ucathile na kumbe sikhona isikhathi ozaziveza uzinikele emapholiseni
kahle kahle babugande ayisikho ukuthi ngicathile lokhana ukuthi angiveli ungananzelela abantu bengananzela amafoni amayasebenza kutshengisa ukuthi khona lapha kwela kithi kwela komthwakazi kodwa into engiyalayo yikuthi ngibe sendaweni lapho abangangithola khona ngoba engunazelayo ukuthi ekungitholeni kwabo angikwazi ukuthi bafuna ukungenzani but okumqoka kathesi ukuthi bangaye befuna ukungibulala kumbe befuna ukungikidnapha nginyamalale njengalokhu vele izano isaziwa ngakhona lokho so kokucatha amalunga enhlanganiso yami engisebenza labo bayakwazi ukuthi nxa bengifuna ngithola njani njalo lami ngiyakwazi nxa ngibafuna ngibathola njani njalo emi imihlangano sesiyenza ngobusuku kwezindawo even emakhaya siyahamba siyekhuluma labadala sibabonise ngoba abadala sebesibiza indawo zonke emakhaya so ngokunjalo hayi nxa ithuba selifikile lokuthi ngiziveze sibilawo bangibone bhadla kwenza sokule mihlangano emikhulu ngizaziveza ngoba engikwaziyo ukuthi angilacala icala lami ngifela kuphela ukuvula abantu yithi bakomthwakazi amehlo lokubabonisa ukuthi isitha sethu sikhulu iZANPF lokuthi sokuyisikhathi sokuthi imthwakazi ikhululeke izimele yodwa lokho esikuthi ngesilungu self determination kuyamangalisa indlela abangidinga ngayo
manje umsebenzi webandla uqutshwa njani ngesikhathi lesi wena ungekho emphakathini
umsebenzi webandla uyaqhutshwa babagandi ngoba imthwakazi Republic Party asomqondisi moyo imthwakazi Republic Party libandla labantu bakomthwakazi okuyikuthi lilama structures abantu bonke abakhona kathese ebandleni bengambeku leadership roles lama members babhizi bayasebenza basabalele ba recruit abantu bafundisa abantu ngokuqa kathiya kokuzulela thina la ngokuba khipha uvalo abalalo abalufakwa iZANPF ngo-1983 kusiya ku-87